Kwezemaphandleni izakhamizi zeGungwe eGwanda South zikhala ezimathonsi ngedamu leGungwe elilokhu lingakalungisiswa lalamhlanje ngemva kokudubuka ngo-2016. Kubika u-Albert Ncube.
Kungenani lezikhalazo esezifakwe ezinkokheli zombusazwe kanye lezomdabu kuhulumende ngodaba lwedamu leGungwe, akulalutho oselwenziwe ukulungisisa leli damu lalamuhla. Izakhamizi zithi sezisesabela ukuthi izikotshe ebezidonsa amanzi edamu leGungwe zingaphela amanzi iloba nini, okuzaletha ubunzima obukhulu kakhulu. Umnumzana Johnson Mangwangwa ngukhansila weGungwe njalo uthi ingatsha zikahulumende ezimbalwa sezike zafika ukuzohlola umonakalo kodwa kukho sokwenziwe. Uthi lokhu sekudala ubunzima kuzakhamizi eziningi ezithembele leli damu.
Imbuzi nathi esikotsho, abantu amazwi nathi esikotsho, inkomo esikotsho, izimvu esikotsho, amadonki esikotsho, konke esikotsho. Kubuhlungu kakhulu kathesi uyasakwazi ukuthi vele siyakuya ngayo, sibona sizintandane. Cela lina amaphephandaba likufake ku-front page, kwazakale ukuthi komandle ku-chief mandle abantu baza kufa, akula muntu ozikhangeleyo, akula mpendulo esizuzayo. Kubuhlungu kakhulu.
Izifuyo sezihamba umango omude ukuze ziyenatha kuthuli lapho ezilakho ukutshontshwa ngamasela. Umnumzana Kagiso Mathe ozalwa lenduna uKetso Mathe uthi sebebona kungcono ukuthi bangene ezikhwameni zabo baqoqe imali yokulungisa leli damu ngoba izikhalazo zabo zingalalelwa.
Into besizame kathesimbi sixocele izakhamizi stakeholders, sikhiphe nkotsho, sesicela kudona eso silakho ngoba ngabe sebebuza sile own contributions silakho elo ngoba sesikhulume ngedamu yisent ezitolo, izikolo, no water is in almost sugar lap about 13 kilometers in the Gamas. So, ngono thina sisizenzeleni.
Osakhulayo Edgar Ncube uthi uhlupho lukhona yikuthi inkokheli ezikhona kazifinyeleli uzulu okudala ukuthi zingazazi indubo ezibhekane lezakhamizi.
Engikunanzelelayo ukuthi uhulumende obusayo akungathi engxenye akalandaba lokuthi abantu ku-ground baphila njani, ngenxa yokuthi abantu abayibe ngathi basikhokheli abakhokheli bethu bona babe zihlalele kahle. Ngikhuluma kanje nginika umzekeliso nxa sikhuluma ngamadamu ngifanisele ngemigwaqo. Imigwaqo yakithi iyabilimele kakhulu ngenxa yokuthi bona kabafiki khona ngezimoda, baphelele emathareni. Imigwaqo iyabihlala njalo ukuthi ilungiswe, izalungiswa nje towards ama-elections. Sokuyindlela yokuthi ngingathi maybe yi-campaigning method.
Imizamo yokukhulumisana lomeli wedalela ephalamende eGwanda South umnumzana Bednico Ncube iyehlule. UNcube wanqotshwa kukhetho lwama-primary aweza no-PF njalo abalandeli baleli bandla bathi babemkhiphe ngoba kungelalutho alwenzayo. Kodwa sephindwe wanikezwa ithuba lokuncintisa ngemva kokuba ibandla lezanu PF livimbele owanqobayo uMphile Marupi ukuthi ancintise. Isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa kulo mhlubulu umnumzana Ekhemoyo uthi ukungalungisiswa kwamadamu eGwanda South kumnikeza amadlabuzane okuncintisa kulolu khetho.
Yiso isiqokoqela esingiphushayo ukuthi ngilwise ngikhuphe uBednico ngoba samnika, abantu bamnika i-23 years ukuthi abe ngumember of parliament. Zona lezi zinto bengasela ndaba lazo. Mina njengoba ngingena njalo ngithemba ukuthi ngizawina, khonoko kuzaba into yakuqala ukuthi amadamu lapho kunathi isifuyo zabantu lalapho abantu abathola amanzi ngibone ngazo zonke indlela ukuthi kuyalungisiswa khonoko, ngoba nxa kungela amanzi akula mpilo, impilo ngamanzi. Yikho ke nxa abantu bethola amanzi endaweni ezigatshana lesifuyo zabo zingathola amanzi, impilo yabantu iye phansi njalo befelwa izifuyo.
Izakhamizi zeMalihlo Makoke Simbuka Tshwangu Lemawaza nezinye zezakhamizi ezithembe idamu leGungwe lapho lisanda kudabuka leli damu, omanjinela bezinwa bathi kuzafunakala amadola zinkulungwane ezilikhulu 100,000 ukuze lilungisiswe. Kodwa limali lakho kuba isiqongile ngoba liphethe libhidlika leli damu. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe Bulamba, ngingu-Albert Ncube.